Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 26 Mbimbitho 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Akufuzanga ukuthi abane mali babe bodwa, abangana mali babe bodwa. Isibhedlela kufuze sibe one. Nxa kugulwa umkhuhlane yi-one. Kufuze kube lesibhedlela esinye.
Uhulumende usevumile ukuthi uselungisisa ezinye izibhedlela ezimbili eziseHarare ukuba zilungele ukwelapha izigulane zomkhuhlane we-coronavirus.
Siyavumelana kakhulu nokuthiwo ngobulawayo City Council usize ukuthi sokuzaphazamisa abantu abaningi abaphila ngokuthengisa kakhulu amalungelo.
I-Council yedolobho lakobulawayo yethule umbiko wemfundiso lamacebo wokuzivikela ekuthelelwaneni kwegcikwane lomkhuhlane we-COVID-19 kumbe i-coronavirus. Kusenjalo ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sokuphazamise umsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe edolobheni lase-Victoria Falls. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende usevumile ukuthi uselungisisa ezinye izibhedlela ezimbili eziseHarare ukuba zilungele ukwelapha izigulane zomkhuhlane we-coronavirus, kodwa uZulu uthi ukungaphumeli egcekeni kwakhe kuveza ukuba engabe ebelungiselela iziphathamandla zakhe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhulumende uvumele ukungemva kwemibiko ephuma ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini yokuthi uhulumende usesakha isibhedlela eHarare lapho kuzelashwa khona inkokheli yebandla leZANU-PF eyabe ifunyene ilomkhuhlane we-COVID-19. Kodwa uhulumende uyakuphika lokhu ngombiko awethule enkundleni ye-Twitter ekhasini lomsakazi we-ZBC esithi isibhedlela lesi sizakwelapha wonke umuntu, njalo inkampani esakunda Holdings eqondiswa uMnumzana Kuda Kwashe Takwirei hiyo ezaphathisa uncedo lokulungisisa lezi zibhedlela. Kodwa izakhamuzi zeHarare ezifana loMnumzana Walter Sikinya zithi uhulumende kakumelanga abe lenketa betshabi ngoba umkhuhlane we-coronavirus kawulani lombala loba isimo somuntu.
Abantu siyafana sonke. Akufuzanga ukuthi abane mali babe bodwa, abanganamali babe bodwa. Isibhedlela kufuze sibe one. Nxa kugulwa umkhuhlane yi-one, kufuze kube lesibhedlela esinye.
Okusekelwe ngumnumzana Nixon Nyikadzini onobhala kwe-MDCT ekhokelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe.
Udubu esilawo vele ngokuthi i-government lethu kayisilaleli. Into leyo yokuthi wena uyabayekela isibhedlela sabantu vele ocabanga ukuthi bazokwanisa ukuthi behle befike kona bebhadele imali awenzi.
Umnumzana Thulani Mswelanto olwela amalungelo oluntu yena uthi lesi ayisiso sikhathi sokuthi uhulumende adlale ngempilo zabantu.
Lokhu esikubonayo ukuthi uhulumende wethu akathandi bantu bakhe. Uhulumende wethu uhulumende ofuna ukuzinceda yena wodwa. Sikhangela umongameli welizwe laba ministers akhe. Singaphuma khonapho engeni labantu abasebusiness sector and laba abasebenza lo hulumeni. Abanye bonke bathi bona sithi kungcono siyokufa eWilkins Hospital.
Umnumzana Normal Dube isakhamuzi seHarare uthi okuqakathekileyo kwamanje kuthi uZulu azivikele ngokuhlala emakhaya ephila impilo elokuhlanzeka kulokumelela ukuya esibhedlela.
Athinga nje ukuyula ibhakethi lokuyana kule tape ukuthi nxa uphandle laphana abantwana bevela phandle uevo ongena endlini ngiqalise ukugeza izandla nxa siphakathi endlini amanzi sonathi asanathi amanzi avele efrijini sisinathi amanzi awuma lo amanzi esinjani esiswanatha these days so umuntu angaphuma phandle wenza iyetoilethi umbuya ngaphi kumele phenduke njani egeza izandla ekangena endlini
ngasenelisanga ukukhuluma lo mnumzana ubhadaya moyo umphathi ntambo wezempilakahle kodwa ugwatsha lwakhe lutshele umsakazo we-ZBC ukuba isibhedlela esilungiswa yiSekunda Holdings sizanceda ukwelapha uzulu wonke inkampani yeSekunda Holdings ethengisa amafutha ezimota ithi izafaka imali enhlanganisweni eye-Rock Foundation lesibhedlela seSt Anne's yokuncedisa uhulumende emizameni yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus kuya kuthi kufika ulwesithathu lweviki ezayo esisodwa salezi zibhedlela sibikwa siyabe sesilungele ukuphathisa abayabe sebelo mkhuhlane elezimbabwe libhekane lobunzima besimo esibi ezibhedlela ngoba uhulumende usele minyaka ethile engabeki imali eneleyo kumsebenzi wezempilakahle ikakhulu khathesi sekubhekane lokusabalala kwegcikwane le-COVID-19 eseliqede inkulungwane zabantu emazweni aphesheya agoqela ele-China, Italy, iMelika lamanye ezimbabwe leli gcikwane selithethe umphefuno womuntu oyedwa uZororo Makamba kulababili asebefunyenwe belalo imibiko engavezwanga nguhulumende itshengisa ukuba kungaba labantu abaningi abangafunyanwanga beli gcikwane le-COVID-19 bhedlela esithenjiweyo esekugwinze eHarare asilungelanga ukuphatha abagulayo ngoba singela michina elungele ukulondoloza impilo zabantu kusenjalo odokotela bezimbabwe doctors association labongi bezimbabwe nurses association zina sebethule imbiko ethi kababuyele emsebenzini nxa kungela zembatho zokubavikela ukuthi bengathatheli imikhuhlane ezinjengama-gloves lamamaski ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu
ikhansili yedolobho lakobulawayo yethule umbiko wemfundiso lamacebo okuzivikela ukuthelelwa igcikwane lomkhuhlane we-COVID-19 kumbe i-coronavirus. Uzulu waleli dolobho yena ukhathazekile ngokuthi isibhedlela se-Thorn Grove isolation ward lokhe singalungisiswanga ukuba selaphe kumbe ukugcina izigulane ziphiwe uncedo zihlala khona. Indawo ekhangelelwe ukugcina izigulane lokwemukela labo abahlolwa i-coronavirus kayila michina lempahla engasetshenziswa yizisebenzi zempilakahle. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ikhansili yakobulawayo ithi kusasa ikhangelele ukuthola imithi esibhedlela semithi sikahulumende. Ukuthengiswa kwempahla ezindala lezintsha sokumisiwe edolobheni. Abafelweyo sebevunyelwa ukuyabeka umufi bengamachumi amathathu kuphela. Umqondisi webulawayo Vendors Traders Association, umnumzana Mikhail Ndiweni uthi ikhansili ithethe inyathela elihle kodwa abaphila ngokuzisebenza bethengisa bazaphila nzima.
Siyavumelana kakhulu nokuthiwo ngobulawayo City Council. Siyazi ukuthi lo ngumonakalo omhlaba wonke jikelele. Ngokunjalo ke kumele sibambisane nesponsor ukuthi hayi ke singenza mzamo bani usize ukuthi sokuzaphazamisa abantu abaningi abaphila ngokuthengisa kakhulu amalungu ethu. Ngabe uhulumende uyazama ukuthi abantu bathole okungama ozimadlana okuncane.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Linda Sibanda uncome inyathela lekhansili kodwa ethi lizakhama abaningi.
Hayi mina ikhansili mbona ngani isinqumo siyithetheyo isinqumo esilungileyo lanxa nje sikhanya ngani siyasincindezela njengabantu beZimbabwe njengakithi ngapha emhlubulweni wakithi siyabona ukuthi into ziminjani so ukukhanya ngani ungabe kusincindezela kodwa njalo singakhangela ngekwezempila kahle lakho mbona ngani ngumqondo olungileyo owenziwe yi-council ngoba sonke akula muntu ofuna ukugula akula muntu ofuna ukufa
isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi lihle inyathela elithethwe nguhulumende weZimbabwe i-council lohulumende weSouth Africa loba kuza kuba nzima ukuthumela impahla ekhaya
siyakwamukela ukuvalwa kweborder phakathi kweSouth Africa neZimbabwe lokho kuzakwenza ukuthi kungabi lomthelela wegcikwane mhlawumbe zikhona izalwane zaseZimbabwe ezingabe zilegciwane ngoba lapha eSouth Africa inani labantu abalele gciwane selidlule 700. Uvalo esilalwe ukuthi abantu bengavunyelwa ukuhamba eZimbabwe bengagcina bethelela abantu emakhaya. Kuzahlupha ukuthumela impahla ekhaya, kodwa sicabanga ukuthi ngibuhlungu omele sibuzwe nxa kuyukuthi sifisa ukuthele gciwane le-coronavirus elidele nabona.
Osakhulayo wakobulawayo unkosazana Nozipho Moyo uthi ukuvalwa kwamanzi kuzamemethekisa igcikwane le-COVID-19.
In 96 hours yona le water rationing ayihambelani ngesimo sesikhangela ukuthi sixwayise ukuthi sigeze izandla ama 20 seconds. So it's one of the things sibili uhulumeni amelele ukukhangela singasabali i-council ukuthi long term solution vele ithini ngamanzi lapha ngoba singaze sithi corona sidlulile sizabolwa yi-cholera thina siseleyo.
Isibhedlela seThorngrove Hospital Isolation Ward silakho ukugcina izigulane ezilithumi lasikhombisa abantu bengaminyananga kodwa bengaminyana senelisa amachumi amathathu. Okwamanje akula muntu ogcinwe khona njalo amalunga edalele parliamente athi asilungelanga ukugcina izigulane. Izisebenzi zempilakahle lazo zibikwa zisengozini yokuthelelwa umkhuhlane ngesimo esikhona manje. Indlu ekhangelelwe ukugcina izigulane, ingubo, imibheda konke sekugugile kuthi lezisebenzi zempilakahle zikhala ngezembatho lapho zisebenza lemithi yokulondoloza ukuhlanzeka yama-sanitizers. Okwamanje inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization ithi akukabi lomuthi wokwelapha i-COVID-19. Abantu bamele baqakathekise ukulondoloza ukuhlanzeka lokuzivikela. Izisebenzi zekhansili ezizithweleyo seziphiwe ikhefu lokuyahlala emakhaya. Ikhansili ichaze ukuba kunzima ukumisa imisebenzi yokulungiswa kwezimpompi zamanzi edolobheni ngoba belandela imithetho yebhanga yokuphela kohlelo lolu. Ikhansili igcizelele njalo ukuba uzulu alandele izimiso zikahulumende zokuzivikela. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo, ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sokuphazamise inengi edolobheni le-Victoria Falls lapho inengi elithembe imali evela kwabathekelela leli dolobho. Okunengi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lomnumzana Lawrence Ndiweni okule bhizimusi edolobheni le-Victoria Falls.
E-Victoria Falls, hayi umkhankaso we coronavirus uyaqhubeka uyaphambili. Abantu bayacetshiswa ngokubana babe bangahlali ngama groups bahlalelwe ngama groups less than 50 le ma church la zonke izindawo. Kodwa abantu yabazi sisabantu basayithatha lula le ndaba kodwa bakayiboni ingozi yabo esiyikhokelela lokho esikubonayo kwezinye izindawo. Kodwa hayi, okokuvikeleka ukukhulunywa ngakho sibili ukuthi abantu bangabuthani babe qumbini ezinkulu ezindaweni nganye ngayo. Okwamabhizinis akukhulumeki lokhu dadewethu.
Ibhizimusi iqhubeka njani khona ngapho e-Follows?
Ibhizinis zonke especially in the tourism industry hayi is dead. Akula since ngafika embalini yami e-Victoria Falls sokufana lokhu sokufana ukuthi sempini ngesikhathi sempi it was just like that. La manje coronavirus day so ngani yisi isikhathi sethu sisempini manje. Ungake ubona nje ikhiwa qo lapha lalapha i-border ye-Zambia ivala izolo ukuthi izakhamuzi zingafaphi ziye ngaphetheya kwe-Zambia. Kodwa okuvunyelwayo ngama-trucks kuphela ubona ayiwanga cross okuninginingi lokhu hayi sokumisiwe mpela. I-business sibili hayi kufiwe abantu sebe-retrain ama-contract workers vele basitotshiwe abaningi ama-permanent workers amasalali zokuthi abakhathile ezindaweni okufana la kimi lakho sokunjalo mpela vele izimoto azipakile ezimile azisamuvi akulanto enhle in terms of business kufiwe sibili kungani kulapho engikhona ukondweni emngcwabeni le follows ngani sifele dadwethu kunjalo esibonayo ngezamabhizimusi akulanto enhle ehambayo ngathi ngamafitshane ikhona okunye yabo.
Lo ngumnumzana Lawrence Ndiweni usomabhizimusi ubexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 esedolobheni le Victoria Falls.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isigaba seWashington kwelemelika sibika ukubana sesisungule uhlelo lwemfundiso kwaba kumsebenzi wezempilakahle ngendlela yokuphatha izigulane eziyabe sezifunyenwe zilegciwane le-coronavirus abangamakhulu ayisithupha abazasebenza ukuncedisa umsebenzi wokulwisa leli gciwane bezinikele ukwenza lokhu kungela mbadalo amavolontiya. Amalucacha eqembu labokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo abeqembu leBoko Haram babikwa bebulele amasotsha kwele Chad angaba likhulu balimaza abambalwa kuliviki kuphela okuchazwe ngumongameli Idris Deby walelo lizwe njengesehlakalo sokuhlaselwa kwezinga laphezulu embalini yalelo lizwe. Umkhokeli webandla eliphikisayo kwele mali umnumzana Somaila Sise ubikwa engabonakali enakanelwa ukubana angabe ethunjiwe labanye abalishumi lanye 11 akade ehamba labo esiyakhankasela ukuthola usekelo kukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe. Sizigqiba ke lapha indaba zethu ezivela kwamanye amazwe.
Ekuqaleni kokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus, uhulumende ubesetheswa umlando wokuthatha lula lesi sifo. Kwezwakala umphathintambo wezomvikela unkosikazi Opam Chinguri Kashiri esithi leli gcikwane lilethwe ngumlimi ukuzojezisa abethulela uhulumende izijeziso zenotho. Yena umongameli Emmerson Mnangagwa uqobo lwakhe wabuthanisa abantu emhlanganweni enyanga. Kuyikuthi phambilini ubethe abantu bengabuthani njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane leli. Kodwa kuthe kubhubhe umnumzana Zororo Makamba ebulawayo leli gcikwane, abanye bathi uhulumende usetatazela ezigwenxa ematasatasa ezama ukuthatha amanyathelo ayimele awathathe ekuqaleni kokumemetheka kwaleli gcikwane. Kambe uhulumende uyanakekela na uZulu ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus? Yena sokuthiwa wakha isibhedlela esizelapha iziphathamandla zezanu-PF kuphela ezizatholakala zile gcikwane leli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu-PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Well, okokuqala okuqakathekileyo ukuthi sibe kwazi ukubana umkhuhlane lowo umkhulu kangakanani ngemva kokuthi sikhangele sabona izenzakalo ezenzakaleyo kwamanye amazwe kusukela eShayina lapho esungule khona yaya e-Europe, ku-Italy, Spain lapho osokufa abantu abaningi khona kakhulu yaya kuomdilika khona lesingenileka lapha kwelakithi le-Africa. Umkhuhlane lowo asomkhuhlane ofuna ukubana siwuthagule ngendlela yokudividana. Lo mkhuhlane ufuna sonke sibambene, silulisa sindawonye. Akusho sikhathi sokuthi wena sithi kona lowo useyenzeni kumbe lowo kayenzanga lokho. Uhulumende can never do enough ukubana alungiselele lo mkhuhlane. Sesikubonile emazweni esingathi ngama-first world countries, wona laba phela oMelika, o-Europe, o-China zifile izizalwane zakhona ngale ngobuningi, noma-ke bene-technology ephambili, noma-ke i-health system zabo bezingane izintazi ziphiphebe ziphambili, kodwa lo mkhuhlane ufike wabhidlika kunjalo. Akula sibili into engayenza ubana sikuze ukuthi uhulumende sezilungiselele na, kodwa into kumele sizibizele na wena lami sesizilungisele na.
Ye, uyaluza udaba Mnumzana Ncube. Wena ungathini kakhulu sikhangela imbiko lesizwayo ukubana kulesibhedlela okuthiwa siyakhelwa amalunga ezanu PF iziphathamandla?
Kuyabe kuyiguga ngokukhulu lokho, nxa ngabe ungubaba phakathi kwekhaya kumbe ungumama kuthi kulo sizo lungaka ube lo mgani wakho lembiza yakho eyolipheka lodwa wena lo mngakho abantwana babulawa yindlala. Uyakungubaba lo mama oyileka kakhulu okuyabe kusisho ukuthi uyakungafanelanga leso sihlalo okiso nxa ngabe ukuhulumende, ngokuba abantu abafakwa ezihlalweni zokubusa bafakelwa ukuthi babuze kahle, bafakelwa ukuthi basebenzele abantu hhayi ukuthi basebenzele bona. Kwananzelela imkhuhlane lo khona we-COVID-19, i-coronavirus le, indlela eyenze ngakhona ilethe umehluko omkhulu ozaletha ukuthi mhlawumbe nanxa sisile nanxa siphakathi kosizi kodwa sifundile okukhulu, ikakhulu ababuzayo ukuthi kayisiyo yonke imkhuhlane ozagijima uye kwele-China, uye kwele-Britain, uye kwele-Melika usiya kwelashwa. Kuleminye imkhuhlane lapho bangasoze bakwamukele khona ukuthi vele uyigcobe khona ngani. Ngakho-ke kumele babone ukuthi bayaha izibhedlela zayo wonke umuntu zisebenzele wonke umuntu kunye labo, hhayi ukuthi bazegijima besiya kwelashwa ngaphandle. Ibe sengisiza-ke endabeni yokuthi uhulumende uyathinteka yini, nakube ngivumelana lobabuthuma ukuthi lesi sikhathi isikhathi sokuthi abantu babe ndawonye, bacabange ndawonye, babambisane, ngokuba phela kusekufeni, kusemkhuhlaneni. Angeke sikhohlwe kodwa ukuthi yona limzamo yokuthi abantu bangaphumi baye emadolobheni, bangaphumi bahambahambe, yenziwa ibe nzima umnotho welizwe. Ubabuthuma ukuthi abantu bahlale ngekhaya, akula mpuphu. Nethemba uyakwazi khona lokho, kayikho impuphu, ngeke abantu bahlale phansi kungela mpuphu ezindlini.
Ye, nanto-ke udaba Mnumzana Chuma, ungathini wena ngalokho sokukhulunywe ngubaba Ncube?
Okokuqala yisikhathi sokuthi lina intatheli zendaba lethule imbiko eqondileyo njalo imbiko elamaqinisa. Akula sibhedlela esilungisela iZANU PF kumbe abakhulu beZANU PF. Into eyenzakalayo yikuthi khona ama-private players, private sector, private companies are coming up besithi hayi njengoba sokunje lathi manini sisibuye sizoncedisa senze lokhu lalokhu lalokhu imizamo etshiyetshiyeneyo. Namhla khonapha koBulawayo ngikhuluma nje kule Twitter ephumileyo iphuma kubaba uBusisa Moyo, CEO we-Renate Refinery, ekhuluma ngemizamo eyenziwa ngosomabhizinisi ukuthi singezelele ukufaka izinto ezibhedlela. Baqambe ezintathu bathi i-Tony Gwebu esinayo leyi i-ekusibeni leyanayo eqaliswa ngobaba Nkomo engakavulwa lase-Mater Day, ecela-ke ukubana ongabe ekwanisa ukuthi aphosele izandla khonapho asiphoseleni silebuzameni aphila to business to. Yikho futhi okwenzakale e-Harare ngalo we osakunda petroleum labanye amabhizinisi babuye ndawonye bathi right asikhangeleni isibhedlela lesanathwa yi-St Ains esedirana yikatolika esavalayo lesiya ukuthi mhlawumbe singavula singezelele imbheda lesinye esise-Mount Pleasant.
Hayi, isikhathi sesingasavuma. Ungasigqibela uhlelo Mnumzana Ncube.
Ye, ngalesi sikhathi into edingakala kakhulu ukuthi uhulumende akhulume iqiniso lakho konke okufaneleyo. I-World Health Organization icacile ithi kumele batestwe kabanzi abantu. Ngahlala sithi sinabantu abathathu abagulayo, kanti sinabantu asebefika 100, sinabantu abafika 400, 500 ukusiya phezulu. Ngakungakhulumi iqiniso kuzaba ingozi, kube lula ukuthi igciwane ligcwale umhlaba wonke jikelele. Uhulumende kabone ukuthi zona lezo zinto ezikhulunywa ngubabuthuma ukuthi zikhona, ompupho nanani babakhona ukuze abantu bangaphumi ezindlini bayekhathala. Uhulumende kabone ukuthi kuso sonke isikhathi abantu bane-transport efaneleyo. Kodwa zonke lezo zinto njengoba zedluleyo kungakabi losizi lolu esiphakathi kwalo, kunzima ukubona ukuthi kuzabe kuza kwenziwa njani.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Abantu abaningi abagoqela abafundisi bathi sesifikile isikhathi sokuthi abantu babambisane ngokulwisana lomkhuhlane owe-coronavirus kumbe i-COVID-19. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye walabo abathi kumele abantu badonse ndawonye ngumfundisi Maqhawe Ncube odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa.
Asigcineni ukuhlanzeka endaweni zethu. Ama companies amaningi asevalile lapha eSouth Africa. Ngaleso sizathu siyalinxusa indawo zonke ukuthi siqaphele kuhambeni kwethu okulabantu khona abaningi. Siyalikhuthaza njalo kwabanelisayo ukuthi sincedane ngama mask, sifaka ama mask, sithengele abadala endaweni ezehlukeneyo nalabo abanganelisiyo, kanti ke nama thermometer asiwadingeni ukuze ekuseni sibe ngabantu esizihlolayo sibone ukuthi temperature yethu imi kahle, it's not over 37 degrees.
Umfundisi Ncube uthi kumele uZulu athandaze kakhulu.
Ake sibheke kuye uJehova oyisombululo phakathi kwalesi isimo esibhekane laso.
Lokhu kusekelwa yisakhamuzi sakobulawayo umnumzana Robert Ndlovu. UNdlovu uthi okuhluphayo ukuthi abantu badinga ukudla nsuku zonke ezitolo okungenza ukuthi babanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus COVID-19.
Abantu abaningi uzathola ukubana ekhaya lapha ngumasiphandela balutshwana abaqhatshwe formally. So abaningi abavuka ekuseni esiyathengisa lakho akuthengisayo ukuthi etholeni imali yokuthi efika ngkhaya ethole ukudla. Abantu bayakuzwisisa ukuthi kubuthana lokhu uzasibulala ngobuthana kwenu njengempukane. Kodwa now abanye sebegcina besithi right, okungcono yikuphi ukuthi ngife nihlezi endlini angifela ngabantwana kumbe ngithathe ichance ngiyezama ukuyakudinga.
Unkosikazi Siphiwe Sithole osebenza kwezempilakahle ekolijini le-University of Ireland uthi kulula ukuthola umkhuhlane lowo.
Indlela esiwuthola ngayo usekuthini uthinte ngesandla kakhulu. Bathi izandla they are the major culprits. Ukubamba ngezandla lapho umuntu akhwehlelele khona lo lakho kumbe ukuthi akukhwehlelele, of which ukuthi akukhwehlelele ngensuku zalamhla it's an accident kukalutshwane. Okuningi okukhulu bathi about 70% ye-transmission ibuye lezandla. Ngakho into eqakathekileyo kuthiwa yikugeza izandla. Nxa ugeza izandla zijayeze ukugeza ngesepa, njalo nxa ugeza ngesepa ungenisa iminwe phakathi kweminye iminwe uzama ukuthatha isikhathi esidanyana ugeze ngamanzi agelezayo.
Abanye abantu bathi kuza kuba nzima ukuthi uZulu alwisane lomkhuhlane lo eZimbabwe ngenxa yokusilela kwempuphu lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi ke sikhangele indaba ebezikhokhela. Uhulumende usevumile ukuthi uselungisisa ezinye izibhedlela ezimbili eseHarare ukuba zilungele ukwelapha izigulane zomkhuhlane we-coronavirus. Ikansili yedolobho lakobulawayo yethule imbiko yemfundiso lamacebo okuzivikela ukuthelelwa igcikwane lomkhuhlane we-coronavirus. Ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sekuphazamise umsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe edolobheni le-Victoria Falls. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa kumbe lingasithola njalo kundaba zekuseni ngo 6:30. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.